So we see card descendaba ku VOA Ndebele.
Njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolosihlanu mhlazi ku 29 Ntulikazi 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje usuku lwesibili lokujengisela kwezisebenzi zikahulumende lwedlule izolo bebalutshwana kakhulu abajengiselayo, kanti kubangelwa yini ukuthi izisebenzi zingajengiseli ngobunene?
Nxa ukhonona usuka ke usunikwa ke amagama.
Ugatsha lwezimstats soluthule ingcazelo yodaba lwamanani esensus aveza ukuba kule ndawo ematobo okuhlala abesilisa kuphela kungela ngitsholo yedwa owesifazane.
Kukhona ukuthamanzi, inkinga yakhona yokuthi kasizange lathi ikakhulu isivil society zange sazinika umlando wokuthi senze into lokhu esijala ukwenza kuma-election okuthiwa yi-monitoring.
Kambe umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uyehluleka umsebenzi na?
Ye ngoba yibo abathwele, yibo abaphethe ikhulu nxa kulamabhanga inkinga ikubo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Sibili lokujengisela kwezisebenzi zikahulumende lwedlule izolo bebalutshwana kakhulu abajengiselayo. Lanxa izisebenzi phose zonke zivumelana ukuthi iholo liphansi kakhulu, inani labajengiseleyo alihambelani labakhononayo. Kwamanye amazwe ukujengisela kusekelwa izisebenzi phose zonke okwenza kube indlela ebalulekileyo yokulungisisa udaba lweholo. Kodwa eZimbabwe kukhanya kungasebenzi. Inkokheli yezisebenzi yayithe amalanga adluleyo amabili abe yikuqala nje kohlelo lokutshengisela olubanzi. Kodwa ngendlela okwenzakale ngayo kukhanya kuza kuba nzima ukuthi izisebenzi zitshengisele njengoba zimadolo nzima ngalolu daba. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube endawonye lo wezisebenzi umnumzana Paul Mavima bakhangelelwe uhlangana lezisebenzi ngomvulo kukhulunyiswana udaba lweholo. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi eZCTU umnumzana Jafet Moyo saqala ngokumbuza ukuthi kanti vele kuyini okwehlulayo kudaba lokutshengisela.
Okokuqala kungaba indaba yokwesaba, indaba yokwesaba ukugunyulwa emsebenzini, ngoba phela ngabantu abasebenzela uhulumende kubalulake. Okunye ke yikho kuvele kukhona phakathi kwelizwe ukuthi nxa ukhonona usuka ke usunikwa ke amagama kuthi ungaba ngumuntu omelela abanye abantu abangaphandle kwamazwe. So kusuke kube indaba ke engenisa ezombangazwe ukuthi labo ke abakhala la umsebenzi ngabalwisana lebandla elibusayo njalo bethunywa ngabantu bangaphandle kwelizwe kumbe sebethunyiwe ngabe opposition kwebezombangazwe. Kusuke kwethuse abaningi ngokuthi kwele Zimbabwe nxa unganikwa ke igama lokuthi ungumuntu ke olwisana lebandla elibusayo kumbe njalo ungumuntu we opposition kumbe njalo ukhuluma umelele i opposition kunengi ke okungakwehlela. Abanengi bayakwazi ukuthi ungehlela kuyini kuba kusuka kwesabise kunkokheli ke ezithize ke kulabo aba abasebenza kokhulumende kati ke okunye kuvangelwa yipolicy nxa kubuya ke kuqhatshweni ngoba phela uvele uhulumende udonsa ke kuma structures ebandla elibusayo so kuba labanengi ke abalozwelo ke lo uhulumende kube ngabantu abebandla elibusayo kuba nzima ke ukuthi bekhalale umsebenzi ngokuthi babe sebebona ngani thakona ke sebehambisela phambili ke injongo yalabo abaphikisana lohulumende kozomba ngazwe so kuzaba nzima ke kwabathize ke abasebenza kuhulumende ukuthi bale umsebenzi kodwa ke abanengi hayi kukhanya ke kulukhuni abanye siyakwazi njalo ukuthi bathe besuka emsebenzini sababona sebengama members of parliament sebengama deputy ministers so babe vele bekuma structures ke uhlangothi ke olubusayo kumbe ibandla elibusayo so kuba nzima ukuthi bebonakale ke bengani bayaphikisana kumbe bayalwa lo hulumende
akula yini enye indlela engasetshenziswa
nxa sikhangela nje indlela kumbe singathi ama esingakubiza ngesilungu sithi ama struggles kumbe ukulwa kumbe ukuzama ukuthola okufunakalayo kuzisebenzi kuqala ke ngokukhulumisana nxa sekwehlule kukhulumisana kujwayelekile kuyazakala njalo kusemthethweni ukuthi izisebenzi zingala umsebenzi umthetho obususitsho ukuthi bengenza njani ukuthi beyale umsebenzi okusemthethweni benika ke inotice ekwanileyo bezama njalo ukuthi kulandelwe ke ivoti ke efunakalayo kudingakala ukuthi bangaka bavumelana lakho so indaba yokuyekela umsebenzi isibanjwa engani into embi kumbe ngesilungu singathi a criminal issue kumbe into ebulalisayo kumbe into echayisayo kanti ke emthethweni ke indaba ye strike kumbe ukwala umsebenzi ikhona emthethweni yavunyelwa
Umnumzana Jafet Moyo isiphatha amandla senhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi eZCTU. Uhulumende olubona ngezamanani olweZimbabwe National Statistics Agency kumbe iZimstats solwethule ingcazelo phezu kodaba olusegudwini olwamanani e-census aveza ukuba kuwa 20 emadobo kuhlala abesilisa kuphela njalo akula ngitsho loyedwa wesifazane kulabanye abasele bekhuza umhlola kuliviki kulandela ukwethulwa kwempumela yesensus enziwe yilolu gatsha kunyanga ezimbalwa ezisanda kwedlula eveza ukuthi ewadini le kusemizini yezinsizwa kuphela. Abanye bebesithi lawa ngamanga aveza ukuthi impumela yonke yokubalwa kwabantu ilesandla semfene. Kodwa kungcazelo eyiphe izolo iZimstats ithe isizathu ukuthi uward 20 kusemaplazini lapho abafuyi abavela kwezinye indawo abalagisa khona izifuyo zabo ithi abesilisa abahlala kulindawo bangamachumi ayisitya kalombili lanhlanu 85 njalo kabagqilanga kulindawo Kusensus ka 2012 iZimstats ithi kuli ward kwakuhlala abesilisa abangamachumi phose amahlanu 49 labesifazane abalichumi lanhlanu kuphela 15 Wontungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomfundisi Angliston Sibanda ohlala emadobo yena othi ngempela leli liqiniso kodwa uthi kungaba kuhle nxa kungavela ukuthi bangaki abantu abavote kukhetho olwedluleyo kuliwadi
uward 20 wakreatwa uphakathi kwamaplazi aphakathi nxa uhamba ngomgwaqo wekhezi so iwadi yakhona ayifani labo ward 23 labo ward 24 nabo wa 25 owa 25 bangapha kumthwakazi kulabantu abaningi kakhulu futhi ayifani labo wa 16 wa 17 okungamakhaya so kusemaplazini nje kusemlageni imizi yakho nambona ngani ingu 25 imizi oso nxa ngicabanga kahle ngamaplazi nje ukuthi imizi yakho into egaga futhi kusengenzeka ukuthi kube kuliqiniso ukuthi abantu abatholakale khona izinstati bekungabantu abahlala emlageni abekusinkubo ngoba abanikazi bamaplazi lawo bahlala koBulawayo abanye bahlala eGwanda kodwa-ke okungaba kuzachaza ukuthi yena leyo wadi nxa singayikhangela kukhetho kuma-election ukuthi kahle kahle nxa sokuvotwa abantu abangaki ngicabanga ukuthi nxa singatholakala lawo lelo nani labantu lemphumela yama-election sibe sesiqhathanisa-ke lokuvele kukhona kungasivezela okunye okungasimangalisa kakhulu
ubona ngani kulokudlelezela okungavezwa imininingwane esiyitholayo ngaliwadi
ukuthi sikubambe khonokho sikubambisise bese kusithi ngokhetho sanelise ukukhangela ke bese sibona ukuthi anje wonke umuntu usekwazi ukuthi iwadi le iveli labantu abangaka sizamele ukuthi-ke kuzasinceda thina nxa sesi-analyza ukhetho ukuthi sibuyele siyekhangela ukuthi abantu abavotileyo sibili kuleyo wadi yibona abayini abantu okuthiwe bakhona kumbe sokutholakalise kunabanye abantu amanumber sefika ku-500 kuzasinceda khonokho ngoba leyo wadi sibili liqinise ukuthi abantu ngabakho kusemaplazini kuthe gqagqagqa imizi yakhona
wona amanani aphume ekubalweni kwabantu ku-census lawa uwabona njani sibona iBulawayo isemuva ilandelwa iMat South kuzokuthi iMat North
kukhona ku-Chairman's inkinga yakhona yokuthi kasizange lathi ikakhulu i-civil society sizange sazinika umlando wokuthi senze into lokhu esijale ukwenza kuma-election okuthiwa yi-monitoring and or i-observation kakula even emthethweni ukuthi kube lamathuba ukuthi kumonithwe indlela ye-census so nxa sekuphume kwabanje lanxa sizakhonona sikhonone ukuthiwa iBulawayo inani labantu koBulawayo lithuthuke nge-12,000 kuphela after 10 years into yakhona kayisiphathi kahle kodwa-ke kakulanto esingayiyenza kutsho ukuthi ikhekhe lelizwe nxa umgano welizwe uphakululwa thina koBulawayo sizaqhubeka sithole okuncane nabi le Mathekeleni ne-South saqhubeka sithole okuncane iHarare izaqhubeka ithole okuningi
lo-ke ngumfundisi Angliston Sibanda isakhamuzi seMatobo Gambe umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uyehluleka umsebenzi na. Abanye basale bezibuza lombuzo izolo ngemva kokwethulwa koluhlu lwendleko zikahulumende i-midterm fiscal review and supplementary budget. Umbiko kaNcube awemukelekwanga ngabaningi ngoba amacebo awethuleyo akhanya engasoze athuthukise umnotho lakancane. UNcube uvumile ukuthi umnotho welizwe uya nganqele esithi lokhu kubangelwe yikunganga kuhle kwezulu lempi yakwele Ukraine leRussia. Sixoxele ngcwethi ecubungula ezomnotho uMnumzana Rejoice Ngwenya ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Hachi kukhanya vele akula into eguqukileyo ngoba singaze sinanzelisise imali imholo ezisebenzi kahulumende ye baba kunjalo ukuthi uyehlise imithelo yabo kodwa ubekhuluma ngokwemali eyezimbabwe yalapha i-budget yakhe kayiqondanga lezifiso zezisebenzi kahulumende ezifuna ukubhadalwa ngemali yangaphandle zabona ukuthi okunye akavumi ukuthi uhulumende wakhe uyehluleka ukulungisisa umnotho wethu ukukhuluma ngama-external factors intengo yezimali eyangaphandle kwelizwe kodwa akatsho wena ukuthi ufuna ukulungisisa njani okwegolide imali zegolide ukhuluma ngazo kodwa akutshengiseli akula themba lokuthi intengo yemali i-inflation ehlukuluza abantwana bezimbabwe izalungisiswa ye singathi khona akwenzanga lutho ibhajethi yakhe abaphatha ngalutho oluqhakathekisa imali engena esikhwameni sabantu disposable income.
Sike sezwa abanye abacubungula ezenotho bephuma emsakazweni weZBC besithi bona inhlelo zikaMnumzana Mthuli Ncube zonke ngazi yalandelwa kuhle ngazi yaphumelela uDubo lusuka lube yilaba okuthiwa ngama securocrats labanye abezombusazwe kungasuswa ezombusazwe kungaba lomehluko na
uhulumende wethu oweZimbabwe singathi ngesikhiwa yiunitary government uhulumende osebenza esuka egatsheni elilodwa ama minister ama security courts labanye laba baqhatshwa nguhulumende basebenza bephansi kwemthunzi we-executive presidency, executive authority. Kuchukuthi konke okukhulunywa ku-cabinet eZimbabwe, lokho okukhulunywa ku-politibro yeZANU-PF, kufanele kwenziwe ngama-instructions okahulumende obusayo weZANU-PF. So akusilo qiniso ukuthi ingaye kuthiwa okuqoqwa okwenziwa ozomnotho nguNcube ukuyalandelwa. Kufanele kulandelwe ngoba sile executive presidents yumsebenzi we cabinet ikaMnangagwa ukuthi kube labantu abalandela imithetho yakhona kuphinde kube labo Joram Gumbo labo Gumbo labana aba minister abaqondanile implementation yama policies lelwa soqemiso kutshengisa nje ukuthi i executive government esilayo o executive authority le cabinet yakhona le ruling party bayehluleka uku implementa lokho ukuthi babe sebesithi khona uzibani ubani ngayo uyenza lokho
umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula ezomnotho ubexoxa ecingweni le studio 7 eseHarare.
Lo ngumsakazo we studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America eWashington DC.
Manje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi inkampani yamandla kagetsi eyezesa isiyandelwe okukuthi ayisoze yenelise ukusuthisa uZulu lamankampani. Leli phephandaba lithi kulamankampani amaningi asevule imigodi lawonala avele ekhona asefuna amandla kagetsi amaningi kakhulu. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi kulabalimi abayisithupha abafe engozini yemota emgwaqweni osuka eRusape usiya eNyanga. Leli phephandaba lithi iroli ibithwele abantu abalichumi lasithupha yadubuka ivili yagenquka kwafa abantu abayisithupha kwalimala abayithoba munembili abanye babo kakhulu. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Basakazi bivuka njani lo mthokazi omuhle yonke indawo lapho likhona okhuluma ngomkhosi Mathanda isesentshureni akhoke ngokuzalwa ngisegwande alisuphi antike ibe nesicolo lami kubo kifutube lapha labo njengamiri ngomo kuba sala lami likele imbaleli kodwa amhawu bani kunini kambe nini lokho engiphosela abantu kodwa lokho ikhahlelile ezinangeni ngiphosela ikhahlelile ezinangeni yazi ngiyakhala ngiyalizwa liyabakhuluma abantu kuba kukula madama amanyazo yakho kuyinto enhle kodwa ke mina ngikhala ngamaChina amaChina nola aza sibulalela ilizwe ngoba ayikho mina into esiyibonile asebenza aphandle lokho besimoshela izinto ilizwe liyaphela lokho elikhonoleza iChina kancane kancane la xotsha abelungu waxotsha abelungu iZANU-PF wathi akabafuni ngofuna ukuzibusa kodwa ngathi sesiyabona nonke kodwa sesisibuswa ngesinye isizwe samaChina sizazokhala okukhulu kakhulu isizwe lesa ondaba wakho right yabo emaChina ndaba akho right mazi baba sithathele izizwe ba sithathela indi yonke into ngaphothe iba kula into ezisibingela sina singabantu abasezi ngiyabonga ngithokoza umuntu ngicela ikodi yami le
ingane bafakele ukuthi kuseze ngibela ngomsebenzi ngicela ngabe ngicela yena ukuze ngina ngifuna ukukhuluma ngoJonathan Jonathan Moyo usezi khona leKenya kodwa ulandisa izindaba zeZimbabwe kuna nikuthuthu si Jonathan kuna ngamasubscribers ukuthi abe sengena ukuthi vele ngumdilizi abe sengena ke kuma structures ahambe dilize 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 imsebenzi kaJonathan ngicela astophe isiyathi lakhe stop in nonsense sina umthetho umlandela yesiyamazi stophe ukuthi Jonathan yekela khona ukukhuluma
sanibona sanibona nilonke njani wenzeka eZimbabwe hayi mina engikubongelayo amadamu lawa angaphumelela ayakhiwayo ngibona kuzo kuyinto enhle kakhulu ngoba amanzi wawona eqhakazekile kuyilawo yonke into ilonke kuyakha amaChayini anxa ibhadalwe ngani leyo ngabhadalwa ngamaplans leyo ngabhadalwa ngedayamond leyo ngabhadalwa ngegolide ngicabanga ukuthi kunombono omlulu kakhulu ifu kungupresident omnanga kumbelayo omnanga agwala bawahlaba nama-cabinet yakhe kuyinto enhle ukubongela lokhu ayisho ukuthi aphathizane kodwa ikubongela into eza ebantwini bezimbabwe because ukuthi kwenziwe ngubani akutsho lutho ngoba amaphathi onke ngicabanga ukuthi ala magama ozanu zaphu MRT maningi la maphathi okodwa ngingakuthengela abantu into enjalo kuyinto enhle kakhulu ngakubongela mina ngazalamende bakuo ukuthi kubhadalwe ngani akutho lutho kodwa ngoba kufanele kuvele ikhona ma imali ingekho bhadala ngokhona kumbe izindlovu kumbe izinkomo kumbe lamaplasi because amanzi awadili and amachina fasibonele iphalamende lakhe eharari ukuhle konke lokho kanti ngokwazi ukuthi akula muntu ezophila for eva sibekezeleni one day unkulunkulu uzokwenza njabe longimake esabanga ukuthi aphila bayiphethilento kodwa abasayiphathanga so nabo abezami bazophuma ilanga labo lingafiki alingaqinisiwa siyabonga ingakemuhle kakhulu inakuyambonga ngiyakubongela lokho kodwa ngimlandele ezakho angiso mlandele ezakho
injani studio 7 hapha ngapha thina eBulawayo ngapha hayi kungcono kulokhu ezodla kuzwangu hayi singona ukuphile hayi asakubona ethawuni emathawuni asakubona sizele emakhaya komtoko le lapha eBulawayo hayi akula lutho sizuza komtoko lapho abantu bona abachayiweyo hayi eBulawayo hayi
gula phosiyana kulombakaphathi lokuthi Beatrice Mthethwa ukuthi yamunyala mwakathi yabisa bana bakuzethi iwakahamba sobe ngomntwana kanti isinto endlela ikatari yamolaudi yayinoni yeyazimbabwe nanka constitution yayinoni yeyazimbabwe ivereka kanyanya kubantu baokokonke wonke uyimmanikizi yaloko kuthila especially amakane abuso ayikhona kuli bawo bali mungoma mphathi yazanup f olomathontekezi yakutyeni bapureshara izabiyeni abayofa basuka kalete bazanup kambo bantaba balabhadalwa umbanziba nawawuma nawajeya muntu nawatukira kutyeni uzilima jako babhadala babobo dakwete mupulisa uyobasuka nanka majors uyobathongi yakotegwa wakapanga mulando wakapanga tite vakasungiwa kuli abakajeya mudeli yaziwa upepo kuyanga mantombi vakamana mutu 08 vakamana kuji wabantu anduyoyo hurumende uri kutoma asi tahope uli muji makane mayaya bati kuti wambura mabala mavi kupera opposition here oyo yofita muji mubonaini wakati wakupegwa iberi biobei jobs kupegwa atonge kazwa kunganda yakwe yakajira nkamanga vapo kakofoni na majors kuti utonga nkani yakuti mfana na musimbi kutake ngitekumupa mwenya jobu dereka jariri dwenga moni yobu kampeina so jobs kata chipigiri mulandu wa kuti wakatida vienipe watigira kutegwa avule mwenya wakio kampeina beta jariri mane tukuma nengenenge sizoko simula wa ino nyika uvereka kanya kuma opposition pepe ma upati itongo ni mwambi ni mandu basi mbalo kaa
kwenye tukwa kani kustuko sefe ni vela mekano ato shaba mna mkani nte yoto jenta mkani 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 indaba dega chono uchora kani mwaya kaka chiyano siyacela uyiba basibulalela ilizwe lapha bekuehambisana nabomgabo beseza imithetho yabo labo ayipha labophosa namhlanje uyakhuluma ngubani is nothing Zimbabwean politics yikho esatshinde lapha tachekho akusabanga ukuthi ma engafuni ukuzinengela ukubuya kuzanup f ngokusebenzisa igaba ibizwe le-CCC yinto yabantu akulanto azoyenza zonke lezi zinto azikhulumayo akulamuntu ezomlalela engubani
Lawke abengamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ikomiti ehlolisisa ngokwenzakala nyakenye lapho abalandeli bowaye ngumongameli wele Melika umnumzana Donald Trump abangena ngamandla edalele the House, ikhangelelwe ukuqhubeka phambili ngomsebenzi wayo ngenyanga kaMpandula. Lokhu kwenzakala kulembiko yokuthi uTrump useyazise ukuthi uzancintisa kukhetho oluzayo olokudinga umongameli. Siqoxele olandela izombusazo weMelika umnumzana Tifa waJapi Bango Dube saqala ngokumbuza ukuthi uwabona njani amathuba kamnumzana Trump.
Kusuke kukhona impawu wazikhangela wazibona ukuthi ngalokho akubonayo njalo ngalokho akuanalyze akubonayo ubona elethuba elikhulu kakhulu elokuthi ngabuye enqobe, ngoba sesike sababona abanye abathi besuke benqotshiwe bahambele unomphela bengaphindi futhi bependuke. Kodwa-ke yena impawu zakhe azitshengisayo utshengisela sobala ukuthi uyabona ukuthi usaselalo ithuba lokuthi mhlawumbe zikhona izinto asengazi azilungise ezingenza ukuthi abuye anqobe njalo.
Ubona ungani engaba lula yini ukuthi anqotshwe ngumongameli Joe Biden?
Uyabe esele chance enkulu kakhulu engenza ukuthi abuye angene njalo abe ngumongameli weMelika. Ikakhulukazi nxa sithi siyakhangela inkulumo zakhe aqina ngazo kulamalanga, nxa sithi silalela ama-interviews akhe ukhuluma kakhulu ngodaba lokuthi yena ngabe kukuthi yena nguye owayekhona, ngabe impi le yaseRussia le Ukraine ngabe ayikho, ngoba uyaze yayatsho ukuthi iziningi izimpi athi yena ngesikhathi sakhe sasekhona ezazihlongozwa ezazifaka ukuthi ngabe zabe khona. Kodwa-ke ngendlela aphatha ngayo wenza ama-diplomatic ways ezokuthi kweneliseke ukuthi akugweme lokuthi izimpi lezo noma babekhona abanye babezishushumbisa ukuthi zibe khona, kodwa ekugcineni wagcina kungasabanga le mpi ngesikhathi sakhe ekhona. Yingakho engibona ngathi ikakhulukazi impi ye-Ukraine ne-Russia isingambeka engcupheni enkulu kakhulu kakhulu ukuthi sengaba sezingeni elikhulu lokuthi sengabuya awine ikakhulukazi nxa sikhangela indlela uJoe Biden ayewaphatha udaba lwase-Ukraine ye-Russia uye waluphatha ngendlela ebudedengu ocine busenza ukuthi impilo iqhubekele phambili lokhu ingapheli kodwa ke kuloko kusiba lo mfutho omningi olokhu senzakala abantu kulamalanga akusela umuntu osafuna ukubona impilo iqhubekela phambili abantu bafuna ukuthula abantu bafuna i-peace ngakho ngaleyo ndlela ngibona kusiba lamathuba amaningi ukuthi abantu sebengagcina besupporta umnumzana uDonald Trump besenzela khona ukuthi kube i-counter attack yokuthi ikube lendlela yokuthi kutholakale isombululo esingenza ukuthi impi yase Russia le-Ukraine iphele nxa ukuthi lakhona ingabe ukuthi ngaleso sikhathi nxa kusiyafika isikhathi sokhetho iyabe ilokhu isasekhona
umnumzana Difa wajabhe Bhango Dube ngolandela izombusazo ewele Melika ube khuluma ecingweni le-Studio 7 eseBhilitane Isikhathi asavumi ukuthi siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Usuku lwesibili lokutshengisela kwezisebenzi zikahulumende lwedlule izolo bebalulutshwana kakhulu abatshengiselayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngilifisela impela viki elithukela ngoChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.